ePaula okusemthethweni uhlelo lwakhe lokukhumisana umlotha ngombhuqazi weGugurahundi umongameli Emmerson Mnangagwa akachazanga ukuthi uhlelo lokukhumisana luyaqala nini.
Sengiphawule okusemthethweni uhlelo lwami lolu lweGugurahundi Community Outreach Program, kodwa kusukela lamuhla lusiya ezandleni zenkokheli zomdabu.
Umongameli wekhansili yezinduna eZimbabwe uMnumzana Mtshana Khumalo uchaze ukuba abakabi lelanga lokuqala imihlangano yohlelo lukamongameli.
Namhlanje besicele upresident ukuthi azolotsha ukuthi siyeqalisa ebantwini sizwe ukuthi abantu bona bathini ngalolu daba. Yikho besingakho kakhulu, kodwa kuningi esakwenzayo wasematrenwa izinduna labahamba labo ukuthi bayekwenza lo msebenzi ebantwini.
Ekhuluma ngemva kokuphawulwa kohlelo lweGugurahundi Community Outreach, isikhulumi senhlanganiso yababekuviyo lebutho eleZipra uMnumzana Bester Willy Magwizi uthi indwangu ikhuthe ugatsha.
Uhlelo lulotshiwe sibili, imizamo siyayibongela, kodwa-ke isifinyelelo yizo ezingazathi kazikho, azikwananga. Ngoba kade sikukhangele ukuthi khona kube lokuvuma ukuthi isenzakalo sombhuqazi sasikhona. Okwesibili, kube nendlela yokudinga ukukhulumisana umlotha ngokucela uxolo. Bese silandela-ke lokho sokwenza-ke namhlanje.
Induna uMnumzana Dakamela uthi uhlelo lolu kumele luphathwe ngobuciko uma kukhangelwa abesifazana abadlwengula ngesikhathi sombhuqazo weGugurahundi.
Ngoba how do you dispute i-rape case? Udayi awuqinisile sibili kumba ulamanga, ngoba bakhona abanye abantu udayi ngalahlekelwa zinkomo ezingaka lebhukunandi, ngatshelwa isitolo sami nasi laphana, ngaganyulwa kumbe ngaqanyulwa isandla inxeba nandi, kodwa kuzaba lama-rape victims ukuthi kuzaba nzima ukuthi umuntu engathiwa adlwengulwa ngo-December ngo-1984. Kwamukeleka njani i-community yonke ingasukuma itsho njalo, kwamukeleka njani? Kodwa hhayi, njengoba sesiqalisile sikhangelela ukuthi kuzaba kuhle.
Umfundisi uSeni Sibanda uthi uhulumende kumele abone ukuba uhlelo lolu uyalusekela ngazo zonke indlela.
Abonani, kuyadingakala ukuthi uhlelo lolu banje uhulumende afake imali ukwenzela ukuthi kube luhlelo lwabantu bezimpambe abayenza lento. Ngokuyadingakala ukuthi uhulumende ancedise, siyananzelela indlela abancedisa ngayo indawo ezihlukeneyo, kumbe nxa sikhangela abamhlophe okwakumele bebiselwe imali ngamaplasi abayethethwe, siyakhangela ukuthi uhulumende waba nebhajethi. Ngokuyadingakala ukuthi ubaba uMthuli Ncube afake kubhajethi, national budget, afake lolu hlelo luhlelwe, kube le mali esemgceke ukuthi kule malini njalo ekwanileyo ukuthi izinduna zenze konke okumele zikwenze.
Ngomnyaka ka-2019 uMnangagwa wahlala phansi loZulu lenkokheli zomdabu emizameni yokuxazulula udaba lweGugurahundi olwabangela ukufa kwabantu ababikwa besedlula inkulungwane ezingamashumi amabili. Lamhlanje uMnangagwa uchaze ukuba abantu bengajahi ngoba kuyindlela yokukhumisana umlotha kungela kugijima, kusetshenziswa indlela yeZimbabwe ngoba abamhlophe kuyibo abadala ukuba kube lombhuqazo weGugurahundi. Ngimele iStudio 7 Mrs. State House wobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.